Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 Hlolanja 2025 ngotabo kaNcube. Endabeni zethu namhlanje, abakubandla lezanuphefatha kumelanga bethuselwe abaphikisa ukuba umongameli Masanaka kwaqhubekeza embusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abaphikisa bathi kuyethula ukuxokozela okukubandla lezanuphefa. Zikhala ngendlala lokuswelakala kwemisebenzi zakhamizi zeMathebeleland North. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sebesethuselwa abanye abakubandla lezanuPF abaphikisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okuzagqitshwa umbuso wakhe. Abafuna ukuba aqhubeke esembusweni bathi abakuphikisayo lokhu ngabasekelwa ngabazonda uhulumende kaMnangagwa. Abaphikisa ukuthi uMnangagwa aqhubeke zembusweni bathi sebesesaba ukuthi bengasuselwa amanqe ngabasekeli bakamongameli. Ukuhlezela lolu daba sixoxele lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezanuPF, othi udaba lolu luzabanjwa ngemfanelo libandla lakhe.
Kuzaphetha kulungile. Ibandla lezanuPF ungabuyela emuva le. Kuningi lapho abantu abasuke baba lokuxabana langesikhathi sokuthi kudingwa leli lizwe. Kwaba nezinto eziningi akhumbula uphuma kwesipa kusuka lalokhu lalokuyana kusekuwomgagawo kusuka lokhu lalokuyana kusakuze kuzofika nakhathesi kungani sazayifika landayo le ndabeni okuthi ube le-unity. Kodwa ekugcineni abantu babehlala phansi bakhulumisane balungise izinto zangkhona. Ngaleyo ndlela thina kubandla lezampilo sabantu lolu kuthi intuthu ethunqayo. Uzafanele ukuthi lungiswe ngoba kulesikhuni ezizwe ezibangela intuthu le khona uzabonakala ukuthi zilungiswa kanjani lezi nkuni ukuthi zingakhiphi intuthu. Ibandla lezanuPF ngeke lidileke. Unganikinika kuthinthini kodwa kulungiseka indlela phambili izabe ikhona kuzavuka konke kulungile. Labo labo geza abantu asebebangani ngayo seze bagcine labo sebekuzwisisa. Ugcine vele izanuPF imuva lisiya phambili. IzanuPF basebebanje ngapho kuzikalidilayo. Kena zokhalele ukuthi kuzalungiseka konke kolo. Abantu abanga, abantu abathulanga, lamaplanets awo wenzwa lokhu ngabomlalazi nako siyakuzwa. Kodwa iqiniso ekhona ukuthi usasa kumbe amalanga abuyayo abantu bazakhuluma babe kunye ekucabangeni kwabo.
Kodwa kusoze kube nokuchitheka kwegazi yini baba Nkomo?
So siyangukuthi nxa singayekelela izinkulumo ngendlela uhulumende nakhuluma ngayo ukuchitha kwegasi angeke kube khona nxa kungela abathotshozelayo. Kodwa esikubona thina ngendlela yokuthi khona lilizwe ngezombangazwe ukukhulumisane ibandla lezanuPF likholwa kakhulu ekukhulumisaneni ukuthi abantu bazakhuluma kungela ukuchitha kwegazi indaba lezidlungiso ngendlela efaneleyo. Nxa kufanele ukuthi kubandla lezanuPF kube nabantu ababalelwa yi-constitution batshela ukuthi lapha nalokhu kuhamba kanje ndozasuyeqe umthetho wenambana laphana. Yikho khona okuyalo kukhona kodwa usezekudilizeudilize ibala. Uzasukuma la esethatha isikhali selisa omunye kuyalo kubangwanisele okungathiwa sokubanguthi nabantu bazachitha igazi lakhe kuyabe kuyini.
Umnumzana Malaki Nkomo, lilunga lebandla lezanuPF, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseGwanda. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele.
Ukuxokozela kubandla lezanuPF kuvele kuyindabuko yabo. Kuhlala kuxokozela ikubona lelizwe abaliphetheyo lilokuxokozela yonke into nje imimanzonzo kuyinetha yabo. Kodwa lapho esikhona ngendaba zabogeza lokuthi uMnangagwa akahambi, ngibona kuzachitheka igazi, kuzabotshwa abantu ngoba siyazi ilevu ye-intolerance abalayo ngama-views abanye abantu abangavumelani labo. Ezinsukwini nje njengoba sesibonile lezincwadi ezisecurity zamapholisa sebethi badinga ogeza kuzathuliswa. Njengoba sike sazwa ngaphambilini ubabu Nkomo ethi izikhuni ezithunqisa intuthu bazabonthi benzeni ngazo indlela vele abadila ngayo ukuthi laba bathunqisa intuthu bayabakhipha babaphihlize so yikho kuzenzakala mhlawumbe size siyefika ekupheleni komnyaka kuzabe kuyikuthuluthulu kuyisisana sana
ye kodwa kuzozochitheka igazi yini baba mlalazi
njona ngichilo kuvele kuyindaba yabo abantu bezana uPF ukuchitha igazi kusukela empini babebulalana ngaphakathi sadla nxa sisithethe uzibuse ba bulala abantu ngegugrawundi sasuka konke ngabomramba tswina la ngesikhathi sokuqala kobhosi nge-2000 belokhu bechitha igazi angiboni isizathu sokuthi bangalichithi manje ngenxa yokubana kuvele kuyinetsha yabo ukuthi basebenzise udlame ukusolveni ama-political problems
kodwa lolu dlame lungalungisa konoku ke okubahluphayo
udlame awuzake lulungise lutho ngoba nanti ilizwe lifile ngenxa yodlame abalusebenzisayo izikhathi zonke so ukuze badile ngama-problems abo abana bayavumela abantu bana babe lama-freedoms ama-freedoms alotshwe kusisekelo sombuso saseZimbabwe not isisekelo sombuso weZANU-PF bangavumela abantu ukuthi bakhulume njalo bavumele le abayibiza bethi tolerance ukutolerate ukuthi omunye umuntu uprefer ukukhuluma ngohlobo oluthile omunye uprefer ukuhamba ngendlela ethile bangavele bakuvumele lokho yikho kuzasolva iproblem ekuZANU-PF le problem eselizweni jikelele kodwa kamboni bekwenza lokho ngoba
lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dubo Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Bakhathazekile abantu abaningi emathebeleni North ababhekane lobunzima obumangalisayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi, indlala enkulu lokuhlupha kwenyamazana zendle osekuthiya abanye babo bengasela zifuyo. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Omunye obhekane lenhlupho lezi ngumnumzana Steven Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange uthi impilo elukhuni emavenkilini osomabhizimisi benza santando nanku lo mkhathi kamdlala iqhubeka isidla ubhedu.
Ngilimile ingadini ngale edeshini okuyimbili akukha lokhu kwelelanga ngenxa yomakhelwane enginike owumgani wempuphu idlulile lelo la elakusasa akwazi. Abe khona abazweleyo ngokusedrobheni emphasele ku 10 kg. Sesidla kanye ngelanga njengendaba.
Unkosikazi Catherine Ncube wesigabeni semkhayeni uthi uhlupho lukaNdlovu kasilwakhe yedwa emaphandleni lokhu kungezwa njalo ukuba abasakhulayo kabananzi yabazali uthi sebephila ngokuphathisana njengabadala.
Isidakamizwa zoda ngontshengu ngombanje. Engayitholi imali vele sesiyakhona sekhuhlangene ngomzali wakhe kodwa mina nxa kulomunye othi ngathi hayi mntanami lokho engithi nanko kuyi $5 ngingathenga akumakhelwane eshiye ngalale ngendlala mana lami njani ngishiyele khona kunjani isikhona sishiye kuzithi sinjani sithole ukuphila.
Ukhansila wekachechethe umnumzana Given Moyo uthi ukudla ukuholiswa izakhamizi nguhulumende kakunganani njalo kakubuye inyanga zonke. Okwamanje izakhamizi zihola ingqoloyi kodwa uMoyo uthi abanengi iyabehlula.
Uhulumende ngezinye izinto kanika abantu staple food, staple diet. Awunika amabele banike lokho kwengqoloyi kufana lokuthi uzondlahlela nje into engeke ngiyidle. Into engeke ngizwisise ongeke uyidle wena kodwa wena uma nginika so ekunganikanga uzolahlela nje so uhulumende kanika abantu ukudla kulomsoco abantu kathi sabaningi laba bathi asisayi ema-toilet so silama incidents abantu bathi ah mina ngisayi i-toilet sokungisongeke.
Phezu kwendlala lokugugudeka komnotho umnumzana Jeffrey Banda wenkayi yena ukhala ngenyamazana zendle ezibulala izifuyo.
Amakhanka asiqedela imbuzi, asiqedela inkukhu, ngenkukhwini asezisibuya sibili azongena lasemakhaya. Ukuthi inkukhu ube lazo sokusiba nzima, sekumele ube le plani lokuthi inkukhu lezi uyazakhela isilungu, zihlale phakathi zingasaphumphayo. Inkukhu dumbu ngaba la inkukhu, manje lakho ukuthi uyifake phakathi kwesilungu ungela kudla uzayinikana kuba nzima kwanti nxa iphandle iyakwanisa ukuthi ibhodabhodela izidobhadobhele lapha lalapha. Sikhuluma nje ezinye vele izilungu eminye imizi akula nkukhu ngenxa yamakhanga.
Unkosikazi Sitshengisiwe Sibanda uthi besaba ukuba indlala kayisoze iphele esigabeni senkayi.
Emasimini kuyasha vele kukhanya ngani zabalaminyaka ozayo kuyabe kuyindlala futhi ayindlala ikhulu kakhulu shem ikhulu.
EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisitshiyagalombili 7.7 million. Inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Programme ithi abantu abaningi bayalamba eZimbabwe lo nyaka njalo ithi idinga imali efika phose izigidi ezilikhulu lamachumi amane 138 million yokuthengela abalambayo ukudla. Umholi wesabelo seMathebeleleni North uMnumzana Richard Moyo uthi kuzamiswa kunyangezayo ukuholiswa kwabantu ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kulandela ukutshintshana izibotshwa okuphumeleleyo phakathi kwele Russia lele Melika, umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump usungule uhlelo lokukhulumisana ngolwesithathu ngenhloso yokumisa impi eUkraine. Ukhulume ecingweni lomkhokheli wele Russia njalo wathumela umsekeli wakhe ukuthi ayehlangana lomkhokheli wele Ukraine. Umongameli Donald Trump wethule ukufuna ilizwe lakhe ukuze liqhubeke lisekelele Ukraine ngesikhathi eqala uhlelo lwakhe lokuzama ukumisa impi esile minyaka efika phose emithathu iqalile eUkraine.
So we're getting security on our money. We're going to have it secured by they have rare earth and they have oil and gas and they have a lot of other things and we're asking for security in our money.
Sizavikela imali yethu. Sizayivikela. Balomhlabathi otshiyanelo wezinye indawo njalo balamafutha igasi lokunye okutshiyeneyo. Sicela ukuthi imali yethu ivikeleke njalo sebekuvumile lokho. Ele Ukraine selikuvumile lokho.
I-Congress yavuma ukuthi le Ukraine lisekelwe ngemali efika ku $183 billion ukusukela ngoNhlolanja ka-2022 njalo imibiko ekhona iveza ukuthi sekusele imali efika ku $40 billion eyokuphathisa ele Ukraine. Amazwi ka-Trump ethulwe kulandela ukukhulumisana labakhokheli bele Russia kanye labe Ukraine. Umongameli weUkraine uMnumzana Zelensky uthe bakhulume okwesikhathi eside lo Trump. Esemhlanganweni ngolwesithathu lomphathi intambo yezemali eMelika, uZelensky uthe ilizwe lakhe lizavuma isivumelwano sokuthula esilivumela ukuthi lingene kumanyano weNATO njalo lihlale livikelekile.
And I ask President Trump to give us these security guarantees to help Ukraine, to strengthen us.
Ngicela njalo uMongameli Trump ukuthi aphathise ele Ukraine liqine. Kumele sixoxe njalo leEurope ngoba kumele sibe lebutho elikhulu. Imali zethu ziyasilela okwakathesi kodwa esikufunayo yikuba lebutho eliqinileyo futhi elithola indleko zonke. Lokhu yikho esikufunayo ukuze sivikeleke.
UTrump uthe uzaqhuba umhlangano nomongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin eSaudi Arabia kusikhatshana esilandelayo. Uveze ithemba lokuthi isinqumo seMoscow esokuvuma ukukhulula umbalisi weleMelika uMark Fogel ukuze eleMelika likhulule esinye isizalwane seRussia kungaphendla indlela yokukhulumisana ukumisa impi. Esikhulumeli sesigodlo seRussia seKremlin sikhulume ngokukhululwa kwababili laba.
Naturally, such agreements are preceded by very, very meticulous negotiating work. And of course,
izivumelwano lezi ziba khona ngemva kokukhulumisana njalo azingeke zihle zilethe inguquko enkulu kodwa zipha ithuba lokuthi amazwe amabili la ebumbe ubudlelwano obulakho ukuba lokwethembana.
Udaba lolu loqoqwe nguAnita Powell lalethulela yimi uDaba kaNcube owe Studio 7. Obakatesi siya kukibs dube esetulila uhlelo labo mama.
Kusikaba sabesifazana namhla ngixoxa lo nkosikazi Matilda Dube. Ungukansela khona ngale ke ePhilabhosi. Lapha ngilizwa umthembo sithembayo uGibbs Dube. Ngimele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 kuhlelo lwabesifazana. Ye mama siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga
baba. Lamhla sike sikhulume ngamalungelo abesifazana. Aphethwe njani khona ngapha?
Amalungelo abesifazana kaphesi sizwa namhla hayi awaphathanga kahle. Ngoba umama naye ngazi nje esegumeni lakhe. Nelazinje ukuthi ngisegumeni lami. Ayisiyo yonke nje imizi enjalo. Eminye iyabala imizi engaphathi kuhle amalungelo abomama. Umama wafike echochobele kube phakathi kwabanye umama ubone echochobele ukuthi uyakwazi angakhulisa labanye umama ngabehleka uyafika ngale khaya ethelezini. Umama kathelezini emagumeni lakho.
Singathi kwenziwa kuyini khonokho? Ye kwenziwa kuyini?
Ngokunye baba, obaba abanye balobukhweli, balobukhweli, bayizihlaba, bayagijima. Ekugijimeni kwakhe lapha, akhona ngalo kungafika kungamhambisi. Usefika ebhodisela kwenkosikazi.
Ye bantu, yikho kugcina kuhle kwakho.
Abantu kufanele bethethekeleke, khululeke nje.
Nxa likhuluma labo obaba khona ngapho emaphandleni, bathini ngodaba lolu?
Obaba kabafuni bathi labo mama bayasidelela. Bathi mama bayasidelela. Okubuhlungu okumangalisayo ukuthi ubaba omunye akwanisa ukuthi abuye nomunye umfazi umama ekhona ekhaya kambe kathi kuhlukuluki umama khonokho yini. Esikuthatha athi kumama umnikazelile akumkhiphele igogokele umama kenu umama lo. Umama ngokwesaba isigayi amkhiphele. Hambe ayisikho ku-abhuyusa ilungelo lakhe yini. Hambe kuyi-abhuyusa umuntu osegumeni lakhe. Obaba kumele behloniphe omama. Omama labo bahloniphe obaba. Into zakhona zihambe zo. Ayisikho futhi njalo ukuthi obaba yibo bodwa abahlukuluza umama. Omama labo bayabahlukuluza obaba ngezinye izindlela ezibuhlungu. Abe labanye obaba eceleni bazana ekhona ekhaya.
Nxa kunjalo-ke kuphathwa njani khonokho?
Le ndawo enjalo yayisifuna abadala. Abadala sibili. Ngoba nxa umama izofika esekhangela umkakhe, nxa eleli yakhe eceleni, kasayiboni njengendoda. Naye ubaba, nxa elomunye umfazi omthokozisayo ngale, nxa ekhangela umkakhe, kasamboni njengomfazi. Akuphilisi kuhle iguma khonokho. Kanti-ke uthando ligoqela yonke into. Ubaba lomama bathandayo egumeni.
Akuba khuza abadala lapha bolaba abajadileyo kumbe ubanike imilayo yokuthi vele kumele benzeni emjadweni la.
Bomama, amaguma ayalondolozwa ngobuntu bakho. Iguma lakho ulilondoloza ngokuba nguwe kwakho. Kuhlonipha umkakho, ungenzi kubi kumkakho. Kuzuke nomunye ubaba yena nguye owahamba wakuthatha ngakini kuhlungu okungakanani. Nawe baba thanda umkakho ngoba wamkhiphela wahamba wamkhipha kwamanye amankazana. Amankazana ayemaningi owawulawo kodwa siwukhethile lapha namuntu ekhaya. Usimbona lokhu nalokhu kuhlenyeki kuselichapa kasagezi hhayi umuza wathiwa njalo njalo umuza wathiwa ngentoni. Uwakhiwa ngokubekezela ngothando.
Ukuthi kambe kusakhona yini khona okukhuluma ngakho ukuthi kumele kube lo thando into ezinjalo lokubekezela?
Nakweminye imizi kukhona kodwa okuyinto kwangikhona ngokwe-first church ngokwesikhathi esilutshwane isikhathi esiyidinga sokuhlukuluzana. Hhayi eminye imizi siyabona lithanini kodwa-ke ngikufake ngithi ikakhulu i-age asebebadala hhayi bayathandana ngoba bayakwazi ukuthi omunye sonyekalahle omunye. Laba batsha abaningani anikwazi ukuthi umoya leswazela omunye layithi la ngiyahamba ngiyichinyekele omunye layithi ngiyathatha omunye umfazi kathi-ke kadeni kake ngizaaonoko abantu babethandana kuze kwazi bayelahlami kodwa khona bekhulu balahlami bahambe bonke ematshwaleni-ke bethandanaezeni buya behlabela bavela khonale ngibambe ngizandla
Ubone ke Madube lapha ke sixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ongukansela kulangale eVilabosi njalo yingcwethi kwezamasiko esintu. Ungathina lokusasa Madube belilami namhlanje umthembo sithembayo uGibbs Dube kuhlelo lwabesifazana. Bengimele usithandekele Mhlanga weStudio 7. Hayi ke walamhlanga kwanele.
Okakathesi siye njalo kuntungameli inkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Langa laphuma le ndaba, langa laphuma le ndaba, lashona le ndaba. Langa laphuma le ndaba, langa laphuma le ndaba, lashona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguntungameli inkomo. Lamhlanje sise Bedbridge lapho okulomfundisi wesonto ye ZCC ofunyanwe inkantolo elecala lokubulala umzalwane wesifazane esithi uyamelapha. UCrispin Gomori ubikwa wachaya owesifazana lomyeni wakhe esithi uyabelapha ngoba bagula umkhuhlane wengqondo. Ababili laba balimala kakhulu bathwalelwa esibhedlela lapho owesifazana lo afika wabhubhela khona. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBadebridge, iBadebridge Progressive Residents Association, umnumzana Jabulani Makado.
IBadebridge lona lithi labo abanenkinga abagulayo yabaye phambili kwabafundisi kumbe kuma-elders ezisonto babakeke izandla, akutshongi ukuthi sibahlaye. Akula lalapho ivele ezisontweni esibona khona eBhayibhelini ekusitshela ukuthi uma umuntu enomoya omubi ukhutshwa ngokutshaya pha, ukhutshwa ngokuthandazelwa. So njengama-residence thina sithi iyasweneka vele ayifanelanga iyenzakale. Inkonzo ezinjalo kumbe ama-church enjalo akumele angavunyelwe be-operator. Uhulumende alo bayithatha amanyathelo ukuthi into ezinjalo zimishe. I-church naleyo ingamiswa, amanye amabandla azafunda khonapho.
Zikhona yini ezinye izehlakalo ezifana lalesi eliyake lizwe ngazo khona ngapho eBadebridge emacaweni kumbe ngokwakuqala lokho?
Ngokokuqala lokho mina umzana ngikhona sibizwa and umuntu wonke kwami umbamba sibili. Njengami ngibheke ngayizwa ngiphelela sibili ukuthi ngimfundise onjani, i-church enjani ekhaya abazalwane isithi ikhipha imumoya. Thina siyazi ukuthi abantu bayathandazelwa hatshi ukushara. Ngoba uma usumshaya usumlimaza umoya wakhona uyaphuma njani, njengoba wena uyabe utshaya inyama. Oyabe ungatshayi umoya phela, utshaya inyama yomuntu.
Sesike sabona abanye abafundisi ikakhulu kwele South Africa besenza imithanithani bedlisa abantu izinto ezingalunganga. Kusenziwa yonke inyakanyaka engamelanga ukuthi ibe isenzeka emacaweni. Khona ngapha likazelizwe ngakho lokhu kumbe lihlangane lakho?
Hathi okunjengalokhu ukuthi kwamaphastor siyakubona lathi siyakwazi abanye badlisa utshani, abanye bedlisa ojiki, hhayi lapha eBhayibhelini bafika ke siyahlangana nakho. Uma kukhona abantu bayake kufihla ngoba bayake belokukholwa kunakhona oko bekholwa kumfundisi wabo naleyo kumbe improfita naleyo kungaphumi kwabanye kuphumi uma sesiyingozi. Abantu yabona yena le sikhuluma ngayo ZCC futhi ukuthi asiye yakuqala abantu beshaya. Bakhona abashaweyo abaningi kodwa abazange baphume ngoba kuzange kube lomonakalo. Le isiphuma ngoba kusuke kwaba lomonakalo. So hayi lapha sike singakahlangani lakho kangako kungaba kukhona but abantu bezitholela nje ngoba bayekholwa kukho. Ama-churchi asemaningi kakhulu. Uma sikhangela i-church enye lenye kumele ibhalise phansi kwamabamba akhangela nalo zamasonto. Kodwa makhangela ukwanda kwama-church enaka kasarejistwana. Kathesi ngavele nami ngiyakhala ngomoya ngiyazihambela phansi komthetho wami ngifike ngifake ifulegi yami khonapho abantu sebegcwala sengisonta. Yinkinga ethilayo. Kathesi sekula ama-flegi
amalembu amnyama abomvu amhlophe anjani njani agcwele indawo zonke lezi asakwazi ukuthi yikho okucina kusenze ukuthi lezulu lingani ngoba kuthola kufakwe la matshe kuthiwa ngamakrawa kuhlanyele lezihlamba endaweni ezingasizo amastendi e-church aphiwe ngumamsipala so siyakhala kakhulu sibe siyikhuluma yonale indaba iviki ephelele ukuthi kumele siyobona umasipala sikhulume ngendaba yamabanda ayagcwele iganga lonke leli and kuyabe kuphuma khonapho izindawo izindaba zokuthi omama babanjwa khona ngale but kungaripotwa nezinye iindaba ezihluphayo noma thingela bufakazi but ziyaphima iindaba ezindala.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Makhado, siyabonga.
Ngiyabonga bankonko.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba besixoxa lomnumzana Jabulani Makhado isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBaitbridge iBaitbridge Progressive Residents Association. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga ntungamile inkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba osacathulayo ozibiza ngo King Brian linsizwa idabuka ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa nontungamile inkomo weStudio 7.
Bagithi obingelelayo ngoBright Dube ikanti kwekwezomculo bangazi ngoKing Brian ngiqhamuka ePlumtree esigodini sasemacingwana kwezomculo sengikhuphe ama singles track angu-3 ngiqale ukucula ngo-2023 and then ngabuya ngakhipha ngo-2024 ngabuya ngakhipha ngo-2025 ngikhiphe isingles track emnandi kakhulu ekhuluma ngekhisimusi ethi ikhisimusi leyi imnandi kakhulu bantu bakithi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithinta kulezi nombolo 0786882933. Ngizoziphinda futhi njalo 0786882933.
Abalandeli ubachiyela waphi amazwi?
Ngithi kini balandeli lesicela isapoti. Kungakhethelekile ukuthi usapota umculi osemdala usapota umculi omncane sicela liqhubeke lisapota lati esisakhulayo lithenge ama CD lithenge ama USB lithenge njalo impahla zeqembu njalo lifike nasemcimbini ukuze nathi sithole ukujabula sibone ukuthi hayi ngiyawuthakazelela ke kakhulu umculo wethu. Ngiyabonga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com kumbe kuwhatsapp channel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.